isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ku Evans Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngokuyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Njengombalisi ngifunde okuningi kakhulu okungikhulisayo engikubonileyo ukuthi empilweni akumelanga ukuthi ugxile eholweni lakho.
Umongameli Emerson Mnangagwa usesungule uhlelo lwababalisi olubizwa ngokuthi Teachers for Economic Development.
Ungalalela ivini ke abameli bakhe bakhuluma kubana sibe nkinga ezenzakalayo ke kujudiciary kakhulu ke kuma magistrate court.
Umthethwandaba kamanji walile njalo namhla ukukhulula isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ngemali yesibambiso i-bail. Odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa ole bhizimusi uthi angeke avule ibhizimusi ekhaya ngenxa yodlakela lwembusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhuthaze ababalisi ukuba bangasetshenziswa izitha zeZimbabwe esithi kumele basebenzele ilizwe labo kungelani lobunzima ababhekane labo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule amazwi la namuhla eHarare ngesikhathi esungula okusemthethweni uhlelo lwababalisi olwe Teachers for Economic Development. Uncome kakhulu ababalisi ngomsebenzi abawenzayo ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe. Uthe loba nje ababalisi bebhekane lenhlupho eziningi ezifana leholo eliphansi, uhulumende uzaqhubekela phambili edinga indlela zokuba bengabasiza njani. Uqhubeke sithi ababalisi bakulezi nsuku akusamelanga bethembe kuphela ekutholeni iholo. Umnangagwa uthe kumele benze imisebenzi yezandla efana lokulima, ukubaza lokunye. Uthe ababalisi akumelanga basetshenziswe izitha zelizwe ezifuna ukuba behlamukele inkokheli yelizwe.
Kulolo hambo ngilikuthaza ukuba liqaphele kwezombusazwe labo abafuna ukulibisela emuva, befuna ukuba lingalandeli izinqumo zobuntu benu njengabantwana be-Afrika.
Izisebenzi eziningi eZimbabwe zikhala ngeholo eliphansi, zifuna ukuba uhulumende azinikeze iholo ezazilithola uMnangagwa engakabi ngumongameli. Umhlangano we-Teachers for Economic Development ungenwe ngababalisi abafika phose inkulungwane ezinhlanu abavela ezabelweni ezishiyeneyo. Bachiye abantwana beloba phose bodwa imihloliso. Unkosikazi Nesiya Dube ofundisa eCholosho chasisa ngakuthole emhlanganweni lo.
Njengombalisi ngifunde okuningi kakhulu okungikhulisayo engikubonileyo ukuthi empilweni akumelanga ukuthi ugxile eholweni lakho, ngoba kuyatholakala ukuthi ngokuya kwesikhathi uyabusithi ngiyasebenza kube lenye into ezadala ukuthi ucine ungasasebenzi. Then ukuthi nxa wena uzitshele khonokho sokuyikuphela kwakho, ngoba kusele enye indlela yokuthi uthole imali, kumbe noma uphakathi komsebenzi kungenzakala isalari imephi ngezizathu eziningi ezijiyeneyo, usuzahluwe ngoba kusela enye into ongayithola.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umbalisi wesilobela unkosikazi Nomzamo Dlomo, yena othi bafundiswe ukuba njengababalisi kumele baqine ngemisebenzi yezandla.
Ngifunda ukuthi wakhona sokumele-ke sihambe njengababalisi siyezithuthukisa thina, sithuthukisa abantwana, sithuthukisa futhi le community ukuthi nanzelele ukuthi imisebenzi yezandla iqakatheke okunganani.
Umnumzana Thedi Ncube uyakusekela lokhu.
Inhlanganiso lezi ezinjenge Teachers for Economic Development zibalulekile kakhulu ekukhuthazeni patriotism. Zibalulekile ngalindlela. Ungakukhangela ngokuthi amateacher ngabantu labo abalama economic needs abo abale interpretation yabo njalo economic development bala lokhwana ngesikhiwo okuthiwa ngama sector specific needs endungakhangela idevelopment yeeconomy iyadevelopa ye but idevelopa ngendlela ezijiyeneyo for abantu abajiyeneyo. So amateacher nxa ehlangana esithi wona ngama teachers for economic development bazama ukucontextualize i-economic development nationally ukuthi ibe lendlela eba-affecta ngayo bona njenge-constituency, njalo i-economic development ibe lendlela e-responda to ama-problems abo.
Kodwa omunye umbalisi unkosikazi Charity Sithole ofundisa eKwatsana uthi umhlangano owenzakele namhla awulani lezi fiso zababalisi, uthi ibandla lezanupf lizama ukubadonsela kubandla leli.
I-program elontshiweyo le okuthiwa yi-teachers for ED angilubona usizo lwayo kubabalisi, ayila sizo ezaluletha kubabalisi, ayila nguquko ezaluletha ezimpilweni zabo, ngoba ababalisi into abayifunayo yokuphila, into abayifunayo yimali kuphela, abadingi ama-promises, abadingi isithembiso. Mina ngokubona kwami le yindlela kuphela elinye ihlangothi olwezombangazi ukuthi bathengi ama-votes kubabalisi, bazama kuphela ukukhombisa ababalisi ukuthi bangene kubo bebabribe ngento ezingekho, bebathembisa into ezingekho.
Inhlanganiso ye-Teachers for Economic Development esanda kusungulwa ithi ijonge ukwenza ukuba ababalisi bathande ilizwe labo njalo bahambe emsebenzini kungelani le mali abaziphiwayo. Abaningi bathi indlela yokudinga usekelo ukhetho lomnyaka ozayo. Inkokheli yalinhlanganiso le namuhla incenge umnankagwa wokuba anikeze ababalisi uncedo lwenhlanyelo lendawo zokuthengisela ukuze bancediseke kuholo labo. Kulenhlanganiso ezinye njalo ezibunjwe ngokufanayo ezigoqela eYoung Women for Economic Development, Pastors for Economic Development lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umthethondaba kamantshi walile njalo namhla ukukhulula isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ngemali yesibambiso i-bail. Usikhala oselenyanga ezine valelwe ejele lamanye amalunga e-CCC alitshumi lasithupha kulandela ukubotshwa kwabo mhla ka-14 ngoNhlangula besethweswa icala lokuphehla uDlakela eNyatsime. Ibandla le-CCC lithi ukuncitshwa kukaSikhala i-bail kuveza sobala ukuthi imithethwandaba isetshenziswa yiZANU-PF ukuhlukuluza amalunga alo. Kodwa ibandla le-ZANU-PF liyakulandula lokhu. UmkaSikhala u-Ellen laye umiswe emthethwandaba namhla, yena esetheswa icala lokwephula imithetho yemgwaqo ngokutshayela imota yakhe kucele elingayisilo. Unkosikazi Sikhala ulilandule leli cala esithi amapholisa ambopha ngemva kokwala ukubafumbathisa, kubike inkundla yenewzimbabwe.com. Uzaphindela njalo enkantolo mhlaka-27 kulinyanga. Ngakolunye uhlangothi, amagqwetha omkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa aselobele uSikomichi wamajele ecela imvumo yokuthi uChamisa ethekelele uSikhala labanye bakhe entolongweni kulandela ukwaliswa kwakhe ngogada bamajele kanenginengi. Amagqwetha la athi uSikomichi wamajele kumele awaphendule kungakedluli usuku lwakusasa. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngodaba lokuncitshwa i-bail kukaSikhala.
Thina besingakhangelelanga ukubana ke ngendlela ke osukuyenzakala ngayo emadali ukubana uSikhala engathola i-relief ema-magistrate court ngenxa yokubana ungalalela ivini ke abameli bakhe bakhuluma ukubana sile nkinga ezenzakalayo ke kujudiciary kakhulu ke kuma-magistrate court ngenxa yokubana they are being used besetshenziswa ukusekula ama-political scores. So kuba nzima yikho amalawyer lawo eselokuzungeza lokudawuta ukubana ke i-legal route ingasincedi kubana ke sithole ke ukukhululwa kwabo-Job Sikhala le Nyatsime 16. Kodwa thina njengebandla siyahamba emadala ngenxa yokubana silokuhlonipha ke umthetho welizwe lokunanzelela ukubana ukuze siyakhe iZimbabwe we must be able ukustrengthen ama-institutions anjenge-judiciary ukubana engasetshenziswa uku-advance ama-political agenda. I-ZANU PF ayisiyo kodwa i-ZANU is a political party njenge-TCC. So akufanelanga ukuthi-ke ama-politician ekwanisa ukuya-influence ama-legal process ayenzakalayo, ngoba yiyo-ke yokuthiwa isilunga ku-intervena with the judicial independence. Therefore kusiba nzima ukubana amakhoti eZimbabwe-ke abantu bebelethemba lawo ngenxa yokuthi awiponize against ama-opponents e-ZANU PF.
Amagqwetha kaChamisa sibona ukubana aselobele usikomitshi wamajele emcela ukubana uChamisa avunyelwe ukuyabona uSikhala losithole labanye babo. Libona liphiwa yini leyo mvumo?
Yes, sibabhalele ke Zimbabwe Prison Services ngenxa yokubana ke size sihambe ukuya uzama ukungena ke umongameli bamtshele ukubana hayi yena njengomuntu omkhulu kufanele ethole imvumo ke emahofisini aphezulu ukwenzela ukuthi kuyenziwe ama-protocol ukubana-ke engene. Lokho kuyinto esayihloniphayo, yikho ke sayingeja ukubana sibhalele-ke ke emapholiseni njalo-ke la ku-commissioner as office owezimbabwe prison services ukubana-ke sikwanise ukuyabonana-ke lo job Sikhala lo honorable sithole labanye-ke abayi-16 abasenkantolo.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC ithi izolo ihlangane lamalunga ebandla le-ZANU PF ele-CCC kanye lele-ZAPU ancintisa kukhetho lwamakhansila eMatobo lapho kube lodlakela khona ngensonto. Isikhulumeli salikomishini umnumzana Jasper Mangwana uthi batshele abancintisayo laba ukuthi amapholisa asaphenya udaba lodlakela lolu. Amalunga e-CCC athi atshaye kwakubi ngabasekeli be-ZANU PF ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwamakhansila oluza kwenziwa ngempelansonto kulesi sigaba. Kodwa abe-ZANU PF bayakulandula lokhu besithi yibo abatshayiweyo. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube ukuthi ubona umhlangano we-ZEC lo uphathisa yini ekuqedeni ukufuthelana okulokho kukhona eMatopo.
Umhlangano lo asozuguqule lutho ngokuba ababusayo bakubona kukuhle ukuthi kungabi lokhetho olukhululekileyo. Ukhetho olukhululekileyo luyabalimaza kakhulu, ukhetho olukhululekileyo lunciphisa kakhulu amathuba abo ukuthi baphumelele bahlale ezihlalweni. Ngakho-ke bazaqhubeka betshaya abantu besethukisela abantu engikhangelela ukuthi kuzaba kukhulu kakhulu kulalokho esikubonayo ikakhulu kunyaka ozayo ngo-2023 ngokuba i-violence udlame luzasebenza kakhulu ukupha amathuba alaba ababusayo ukuthi bahlale ezihlalweni. Bayakwazi ukuthi kungeladlame kunzima ukuthi bahlale ezihlalweni. Amboni-ke beluyekela udlame ngokuba sekukhuluma izekhi. Izekhi kayisilutho okukhulu, yibona laba abakhulu ababusa ilizwe babumele baguqule indlela yokwenza ukuze ukhetho lube ngolukhululekile kungatshaywa abantu.
Kukhona yini okunye okungenziwa iZimbabwe Electoral Commission Ncube emizameni yokuqeda udlakela? Ngoba sibona abanye bayakhalakhala bathi iZEC kumele iphume obala isole nxa kuyiZANU eqale udlakela, isole icodoze iZANU nxa kuyi-TCC isole njalo leyo TCC, okuyinto abanye abathi kayenzeki, yikho nje udlakela luqhubeka.
Okungenziwa yi-ZEC kube kuhle ukuthi yenze lokho okuthiwa ngesiNgisi i-name and shame, iqambe abantu bona labo abalodlakela, iqambe i-political party elodlame, iqambe lamagama abantu ababusa lawo ma-political party, abaphethe lawo ma-political party. Kuza kwenza ukuthi bonakale ukuthi kayithathi hlangothi ebantwini. Kodwa kwamanje nxa ikhuluma nje kuphela akulula ukuthi abantu bangakholeli ukuthi ichaya nje indiva izinto ezibona zenzakala phansi, ngoba abalodlame bayazakala bayabonakala njalo. Ngakho-ke i-ZEC kumele baqambe ifake i-statement emsakazweni ithi obani labo bani abeqembele ithi le yibo abavimbela i-free and fair election, yibo abenza udlame, ibisithatha lezinye izinqumo ezingalandela ngemva kwalokho.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. eLebotswana likhala ngokuqonga kwenani labantu abazodinga ubuphepheli bebaleka emazweni afana leSouth Africa leZimbabwe lapho babephiwe khona imvumo yokuba iziphepheli. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweLebotswana.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngolwesibili umphathi ntambo obona ezokuqhutshwa kumthetho kweLebotswana umnumzana Machana Shamukuni uthi inengi labadinga ubuphepheli labaleka enkampeni yeTongokara refugee camp eZimbabwe uthi abantu laba bafika amakhulu ayisithupha ayi 600 uthi abanye babaleke kwele South Africa lapho osekuqhamuke udlakela lubhekiswe kwabukuza.
On the challenges here onward movement as to why they decide to leave camp areas where they are given international protection and they come to
what you believe is pepheli ezibaleka kwamanye amazwe basitshela ukuthi indawo abahlala kizo azifanelanga kulabanye njalo ikakhulu abeSomalia ababaleke kwele South Africa besisaba udlakela olukhona ebantwini bokuza.
Ushamukhuni uthi lokhu akuhambelani lomthetho yamazwe omhlaba ngoba iziphepheli ziyabe seziphiwe ilungelo lokuvikelwa kwelinye ilizwe. Ushamukhuni uthi kumhlophe ukuthi isimo enkambeni yeTongokara sixotsha iningi kakhulu abadabuka kwele Democratic Republic of Congo.
And again, we are from Zimbabwe where we have many asylum seekers. They are at
Iningi labaleka enkambeni yeZimbabwe ebizwa ngokuthi Tongokara uzananzelela ukuthi eDugwi impilo yinhle baphathwa kahle njengezizalwane zeBotswana kokuqela imfundo lezempila kahle.
Omunye oweZimbabwe okwahlala enkambeni yeDugwi refugee camp okweminyaka phose ngamashumi amabili umzana watsonchibi uthi iziphepheli ezivela kwamanye amazwe ngaphandle komhlubulo weSouthern African Development Community baphathwa ngcono kwele Botswana.
Thina vele ngokubona kwethu sibona ngani iBotswana layo ibandwa ama refugees ngokuchecheneyo sisikhangela ukuthi uvela ngapi umuntu akabani njengathi amaZimbabweans sizobuhlungu kakhulu kakhulu ukuthi iBotswana ngabe yililizwe esethembele ukuthi lingasinika usizi olubalulekileyo kule ukuthi benika ama abantu abavela emazweni kaChina. Thina sasisabusele ekhaya sifosiwe ukuthi sibele ekhaya bona abazange befosiwe.
Uthi ngesikhathi ulungiselelwa ukhethwa eZimbabwe sokulodlakela olumangilisayo kaboni ukuthi yena labanye bakhe bangaphenduka kwele Botswana.
Thina vele esasivele singama-refugee eBotswana noma udlakela lungababomvu lungababomvu gebhu angimboni kulo muntu owake wahlala eDugwi acabanga ukubuyela futhi ezohlala eDugwi ngenxa yobandlululo esikhangele lalo. Abanye nyanyazwa ngamakungakunga ukuthi kulabanye vele basebuya abavele eZimbabwe sebekhona eDugwi.
ELebotswana lithi kusele ihlekana kuphela labe eZimbabwe enkambeni eDugwi abalinde ukuthi bahlaniswe kumphakathi weBotswana kumbe bahanjiswe kwelinye ilizwe. Eminyakeni emibili edlule kubiselwe abeZimbabwe abafika inkulungwane iningi elalibaleke ekhaya ngesikhathi sodlakelo lokhetho luka-2008. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 eSabron kwele Botswana.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele United States, ele Britane kanye le France asecele inhlanganiso ye United Nations ukuba ihlolisise ukusetshenziswa kwezikhali ngele Russia ezithengwe kwele Iran. Amazwe la athi ele Russia libomba emadolobheni amaningi kwele Ukraine lisebenzisa ama drone elawathenga kwele Iran kodwa ele Iran liyakuphika lokhu. Intatheli izindaba yekwele Somalia uAbdalla Ahmed Mumen okunhlanganiso yabezindaba eSomali Journalists Syndicate ovunyelwe ngumthethwandaba ngomvulo ukuhlawula isibambiso sebail usebotshiwe njalo ngamapholisa ensitha aweSomali National Intelligence Agency. Sebefika amakhulu ayisithupha 600 abantu ababulewe lizulu lesikhukhula kwele Nigeria elibulele lezifuyo eziningi. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba izulu leli libhidlize amabholoho, izikolo, izindlu zabantu lokunye. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Thandazani Moyo osakhulayo olebhizimusi kwele South Africa. Ake sizweni exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Insizwa nje ekhulele emakhaya eminyaka engu-21 okwamanje njalo ngiyisikhulumeli lebandla sebandla elombusazwe elithiwa yi-Freedom of Rights Under Sovereignty likhokelwa ngkosazana Irene Manyara Myenziwe okwamanje ngise South Africa.
Singatwenzani konapho e South Africa?
Akule South Africa mina ngirana i business ngathi kumbe isiphaza shop ngile shop nje engiyenzayo edayisa okokudla okokugqoka okuhlukeneyo nje ngiyahlangahlanganisa nje ukugcoba kwabafazi like ngile stolo nje engilaso lapha e South Africa.
Kuyasebenzeka yini konapho?
Ah ngeke ngithi kusebenzeka ngendlela ngoba ngiselizini lengayisilo lakithi kusuka kube nzima kakhulu ukuthi yabe ubandlululwa ukhunjuzwa lokuthi kumele ubuyele kini ukuyethuselwe futhi ukuthi sizathatha lapho osebenzela khona kumbe sizalixotsha. So into nje yokuhlalise saba kodwa ke khona kuyancengiseka ngoba akasinayo i-choice.
So singathi kodwa kuyadobheka nje lapha lapha.
Hayi khona kuyadobheka sibili kokugcina abazali ekhaya lokwakha umndeni lokukhangelela ikusasa lingathi liqhakazile lokuhambile kuye esikolo njalo ngiyafunda lapha e-University of Pretoria. So kuyakhona ukuthi kumbhadalele i-school fees sami kuphinde kugcine labazali abasebekhulile basekhaya kuhambise labanawo abami futhi esikolo.
Singathi kuyini okokwenza ukuthi ungene kubhizinisi ilelele?
Kwakunzima kakhulu babadibe ngoba ukuthola umsebenzi nje kwakuyinto enzima kakhulu ngoba ngisasemncane njalo ngaleso sikhathi ngangine four o level kuphela. So lamaphepha wezemfundo ayefunakala kutholakala ukuthi kangelawo. Ngithola imisebenzi nale ma-restaurant ukuthi ngiyabe ngikorobha ngithola u-R2,000 ngabona ukuthi ngcono lami ngiziqalele kwami ngipheke ama-chips eceleni ngithengise nokudla ngithengise lama-cold drink ngaqala nje kanjalo ngemali encane engangiyithole ema-restaurant ngoba nje ngangingelasifiso sokuthi ngisebenze like ngiqindezelwa ukukhunjuzwa ukuthi siza kuxoxelana awulamfundo epheleleyo awulamaphepha njalo apheleleyo ukuya ngaphandle lazo zonke lezi nto.
Ye i-Operation Dudula-ke ikubamba njani khonapho?
Ya i-Operation Dudula ngathi yinto esidlikana layo imihla namalanga but okwamanje ngathi kuthuli okwenyanga yele edluleyo hhayi bathulisile kodwa inyanga ezintathu ezendlulileyo bake babuya sibili bebangumsindo betisukanini lapha sifuna ukuthi thina amashopu abe ngawethu lokho lalokho lathi nje besithi ma sebefikile sibe ngabavala amashopu lathi sime lesixuku sabantu sibukele ukuthi bathini kodwa sesivalile wenza ukuthi bengabi lodlakela lokuthatha izinto phakathi landline. So bese singathi sile network nje yokwazisana ukuthi bayeza ngelanga elingaka bazofika sikhathi bani kwenzela ukuthi nathi sibe silungisele.
Kodwa kusuze kulihluphe usiya ngesikhathi?
Hayi khona yinto etemporary babadube yinto etemporary kakhulu okokuthi asonte ukuthi singathi sesiqinisela lapha eSouth Africa ngoba vele abantu be-Operation Dudula abantu abahluphekayo abantu abangela msebenzi abantu abangela kudla abantu ababona ngani two thina nje abantu ababuya ngaphandle yithi esiletha udubo lonke lolu abalubhekayo abangela mhlaba kumbe ngithi abangela land kumbe abantu abangela ndawo zokuhlala abahlale emkhukhwini. So ma usukhona wena uhlala endaweni engathi uyayibhadalela unayo leyo mali yokubhadala uphinde ube nesitolo around endaweni yabo kusuka kube nzima kakhulu. So bazosikhipha vele sizofika nje isikhathi sokuthi sicine nje sesikhishiwe. So ngingatsho ukuthi hhayi ngokuya kwesikhathi vele kasonto esibeka khona ithemba lethu ukuthi sizoqhubeka sisebenza khona lapho.
Kodwa impilo yakho vele iyangaphi nxa sesikhangela phambilini kwa?
Impilo inzima Dube njengoba ngisho ukuthi ngiyingane yesikolo kwamanje ngisafunda ngisazama lami ukuthi maybe ilizwe lingalunga lami ngiyevela ngilama-skills engiwathole kwamanye amazwe njama kodwa nje yebona isifiso nje sokuthi ilizwe lakithi libe ngcono lathi sibuyele sethole imisebenzi ngoba manje bazosixotshwa kwele South Africa sokuzosiphoqa ukuthi after ama-elections mako lokho kubuyela yena lo hulumende okhonayo sokuzosiphoqa sibili ukuthi lathi sibheke ukuthi singaya njangaphi kubo UK America kuphi kuthi ngoba lapha e-Africa sokusiba nzima kakhulu ma South Africa sisixotsha kalikho elinye ilizwe elingasigcina so sokumele nje phume futhi siye phambili sidlule kahle kahle.
Lo ngumnumzana Thandazani Moyo osakhulayo ole bhizimusi kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Isi Isigodlo seMelika eZimbabwe sesinike unkosikazi Sibongile Mpofu ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology NUST ischolarship seFulbright sokuzilolonga ezifundweni zokuthapha indaba. Unkosikazi Mpofu uzakwenza izifundo lezi ekolitshini leGaylord College at the University of Oklahoma. Ake sizweni exoxa ngodaba lolu.
Oh, scholarship lesi, it's part of Fulbright scholarships vele for academics. Baya circulate ama calls angkona bathumela kuma universities kubo registrar. So then equal isisiba publicized ku platform yama academics inkulumela institution ensebenza kiyo iNational University of Science and Technology. That yikho lapho engayibona khona equal it publicized for every academic, I assume vele in Zimbabwe, because abe thunyelwe obo vice chancellor bese be forwarda to registrars ba forwarded to ama academics. So lami ngayibona khona. So this scholarship, Fulbright scholarship lay it's for research programs, near research. So for me, Lapa University of Oklahoma to do research on academic program. Ukuthi singafundani ngokufundisa journalism in Zimbabwe, in particular entrepreneurship phakathi kwe media in broad in general. So that's the whole thrust ye program engi apply leyo, and my proposal was around this area.
Wena uvele uyingcwethi kweze zokuthathela izindaba yini?
Mina ngeke ngasebenza ngengaba ngithathela izindaba before ngaka join university as a lecturer. Ngeke ngasebenza kuma newspapers, ngeke ngasebenzela iziyana, ngasebenzela le zimpapers ngingu desk editor business section esandleni. So bengingu business report. Ngase ngichiya ngajoyina i academia. So ngiya trainer abaqeqeshi. Yes, I train journalists now. So umsebenzi wami kakhulu ususe ekufundiseni ijournalism leku traineni ama practicing journalists eZimbabwe.
Ulapha okwe skathi singakanani?
Ah, ngilapha nje kwenyanga ezinhlanu ngisenza i research le labo supervisor bami lapha e Oklahoma University.
Ubususuka lapha usulubhekisa keZimbabwe lemfundo yakho entsha, ngathi ulwazi lwakho olutsha oyabusulalo ubusufika usenzani ke ngalo?
Okay, inhloso yakho nayo ukuthi sifi inqangiphenduka from ulwazi engabe ngiluthole lapha, then I help ama colleagues, ngedisanela ama colleagues am ku department sibone ukuthi how can we make our program also help students ukuthi benelise ukwenza ama startups ongama innovation businesses nje around the area of media or digital media platforms and things like that. How can we incubate ama ideas in journalism abe into practical kind of projects? That's the whole idea ukuthi sizame ukuthi i sector yet le media and communications ingancedisa njani eku creating imisebenzi. That's the whole idea.
Kuyina okwakwenza wachia ukuthathela izindaba ukuthi ntshintshe ungene ku academia ekufundiseni la?
Oh, okay. Well, for me, yeah, I'm a personal reasons, you know, ukufuna ukukhula lokuthatha I challenge ukuthi ngasembona ukuthi I knew I think I've done enough and I feel like I'm challenged. I've been doing this for quite long. Sengifuna into engangichallenge lokuthi ngikhule personally, you know. Yikho lapho ngathi ngahle ngayenza masters. After that ngabona ukuthi no, I think ukuthi continue with media, I really would love to help young journalists also to acquire skills and do the job properly.
Unkosikazi Sibongile Mpofu ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology kobulawayo exoxa leStudio 7 eseOklahoma khonapha kwele Melika. Good Life Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe olo Diaspora Forum sixoxa ngesicelo sikahulumende sokuthi abahlala kwamanye amazwe bavule amabhizimusi ekhaya. Singekehlukana izihlobo sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu, ngiyalivalelisa. Igama lami nguGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.